Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 30 Mbimbitho 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyangisiza kakhulu ngoba mhlawumbe siyathukela lutho kuba bengakaholi. Kuchethe kuchethe. Ah, mama ngaba kuthatha ngokuthi hey, akumelanga bahlalele izani. Kungcono baqalise basukume. Babone lapho kulabo mama babuthene khona.
Abesifazana abaphatheke kubukiseni imisebenzi yabo yamabhizimusi amancane emhlanganweni we-SMEs International Indaba ezitif baveza ukujabula.
Kuqhamuke udlakela phakathi kweziphathamandla zebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party eHarare lamhlanje okubangele ukuthi esinye isiphathamandla selatshwe esibhedlela se-Avenues Clinic.
Abenhlanganiso ye-Institute for Young Women Development basungula umkhankaso wokukhuthaza abesifazana abatsha ukungena kwezombusazwe phansi kwesihloko esithi Her Right of Way, Give Way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Umongameli wakwele Namibia ukhangelelwe ukuvula umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Inkampani ye-ZITF ibikwa iphakathi kokuqoqa uhlelo lokwakha ihotela enkulu ezasetshenziswa zinkokheli zamankampani lenhlanganiso zomhlaba lapho zisiza embukisweni lo kobulawayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi wobulawayo, umgcini sihlalo wakuqala wesifazana we-ZITF, unkosikazi Ruth Ncube, uthe umongameli weNamibia nguye okhangelele ukuvula umbukiso wezamabhizimusi we-ZITF ngenyanga ezayo.
Amalungiselelo e-ZITF 2017 asesesibangeni esiphezulu kakhulu. Okhangelele ukuvula i-ZITF lonyaka ngumongameli weNamibia. Uzabe khona lo president wakithi uPresident Mugabe besebenza bonke besibeza sincedisa ku-ZITF 2017.
Unkosikazi Ncube uthe njengomgcini sihlalo wakuqala lokho i-ZITF yasungulwa ngo-1960 ukhangelele ukuvuselela ibhizimusi njalo kulamazwe asethe azabancedisa okugoqela lenkokheli ezimele amanye amazwe kweleZimbabwe.
Okwakhathesi sisaqedisa indaba zokukhangela i-master plan, ukukhangela ama-feasibility studies kundawo yona lesi esilayo esiphiweyo ukuthi sakhe ihotela yethu yonale. Ngikhangelele ukuthi sikhulise le ilombukiso iminyaka edlulileyo engemva ubusuphansi, kodwa sifuna ukuvusa lo mbukiso uthuthukise ilizwe lakithi ikakhulu iBulawayo.
Usikomitshi wakobulawayo unkosikazi Fikile Marobatsanga uthe kuyajabulisa ukuba lekhosikazi elingumgcini sihlalo e-ZITF ngoba umsebenzi usuzaqhutshwa kahle njalo kuba yisibonelo esihle kwabasakhulayo ukuba nabesifazana balakho ukuba lezikhundla zaphezulu.
Wenza kuhle kakhulu, siyabathanda omama abakhaliphileyo, bayisibonelo ebantwaneni abatsha. Nithemba ukuthi abantwana bonke bayafunda izinto ezinhle ezenziwa ngomama abaqinileyo, abazimiseleyo, abafuna ukuthuthukisa ilizwe lakobulawayo.
Kusenjalo, kulamakhosikazi aphatheke ekubukiseni imisebenzi yabo yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi emhlanganweni o-SMEs International Indaba e-ZITF. Unkosikazi Margaret Mpofu uchuka amaphepha enze izamba lamadikazi lokunye okwehlukeneyo ubebukisa impahla zakhe ethi uselempilo engcono wakhuthaza labanye omama ukuba bengahlaleli izandla
isaphothi yangkhona bese siyithola bona phala phesiya amakhosikazi kumele aphakame sibili ngoba ilizwe ngaphandle kwenkosikazi kalifumele ufuna umuntu ongumama ukuthi aphakame asebenzise izandla zakhe babuya zihlanganyela labanye omama especially ngoba engahambe bangafuna i-SMEs bayabalayela ukuthi bahambe bayabona abanye bobani kungabasizi ukuthi bayenzela
Unkosikazi Isabella Mpofu obebukisa imisebenzi yakhe yezandla efana leka Margaret uthe usesenelisa ukuncedisa ubaba endlini ethi imisebenzi yezandla isithuthukise imuli yakhe
Siyangisiza kakhulu lo ngoba mhlawumbe siyathi ukuthi ngidlala utho kuba kengakafoli ukuthi effective mama ngaba futhatha ngokuthi hey akumelanga bahlaleli izandla
Umgcini sihlalo we-ZITF uthe ukhangelele ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo leZimbabwe jikelele njalo usenelise ukukhulumisana lamanye amazwe asetshengisele ukujabulela ukuvuselelwa kwaleli dolobho afana leGermany, iSouth Africa kunye lezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe. IZimbabwe okwamanje iphakathi kokugalula kwezomnotho osokulethe ukuhlanganisa kwamakhanda kunkokheli ezikumabhizimusi bethi sebelinde lokuzimisela kwabezombusazwe ukuba babeqotho ekuvuseleleni ilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Uqhamuke udlakela phakathi kweziphathamandla zebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleNational People's Party eHarare namuhla okubangele ukuthi esinye isiphathamandla saleli bandla siye kwelatshwa eAvenues Clinic. Isikhulumeli sikamjuru umnumzana Gift Nyandoro uthi utshaywe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jealous Mawarire emethesa icala lokumhlambaza. Unyandoro uthi obelungiselela ukuya emfeni kanina lapho ahlangane khona lo Mawarire eThukuthele wahle wathi phezu kwakhe. Unyandoro udinga ukuba ngunobhala jikelele webandla leli kukhetho lwenkokheli oluqhubekayo njalo uthi uMawarire umhlasele ngoba engafuni ukuthi angene kulesi sikhundla. Abazi ngokwenzakalayo bathi sokulokufuthelana okukhulu kubandla likamjuru phezu kodaba lwezikhundla okuyinto elakho ukulidabula phakathi. Asenelisanga ukukhuluma lo Mawarire ngodaba lolu ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Maxim Kandla yena othi kajabulela kancane ngokwenzakalayo.
Iphathe egcwele iziganye wonke ezavela kwamanye amaphathi ezinye izigebengu ezazitshaya abantu lapha ngesikhathi lesana sika-2000 bakhona kuyona liphathi le seyiphathi elemihlobo yonke inclusive tenakho konke abangazange bebe khona emaphathini lalabo babehlukuluzwa bethi ayibona labo bantu bona labo vele abasemaphathini labo abasuka kuzalo kulokhena kuyinto ekhona sibili ngesizathu sokuthi umuntu wavela waba lichapha umavayi kwanele ukuhamba uturugarugumbo lobodidi masumtasa indoda lo wasale yinduna sinduna kayiphikisa uzenzela ntando upresident vele kabonile ukuthi uyatshela ukuthi lapha sokunje vele kaphikisi njalo kaboni yena ukuthi khona into zihamba njani ngikhuluma nje sobaba kobulawayo lapha bakhona ngani basemhlanganeni ngenxa yokuthi khona kulabanye abathi bona hayi kungazokwaba lokhetho lolubuyayo lwangesonto abanye bathi luza kuba khona uStep uthi yena phela esakhuluma kuma WhatsApp lapha ebhalela upresident uthi yena ngeke engene ekhethweni nalolu ngoba irirani ngabona isizathu sayo what is wrong again awumuntu ole 58 years ese ekupolitics kumele etshengise abantwana abancane ukuthi ayokuhamba so kuhamba so engazesaba ukulusa.
UMavayire uthi nguyosesiphethe esidukwini lapha nguyobangela yonke inyakanyaka le esebandleni.
bana ngumuntu sibili okuthiwa khona sewonile ukona okunye okumangalisayo kodwa ke ubuhle bangikhona ukuthi nje uzasala kungasela bantu bahamba abantu bayahamba sibili ngoba kade beyitshela abanye ukuthi sebefuna ukubuyela kubo NDC sebexabana nami ukuthi awusiphathelani laphana awusitelelani ngalokho khangela ukuthi kwenzakalayo kumavayiri ubuye le system yezana uhlale kakhulu kuzani kambe ngo-1963 esuka kuzapha sokonele ukhavula ugala ugumbu lala yibo ababangazani bale ukulawula okuthile bengathi bale kuyipower solo sesele nguye unduna nkulu onguye ovela kuzanu awuntando kayiphikiswa pho ke ngoba nomunye ongathi mazayire ehlala phansi akula
elakusasa lakho kuleli bandla lona limi njani
mina elami elakusasa kuleli bandla kuza kuya ngokuthi zona inkokheli zakhona lezi ngoba kanye soze mina ngibe ngumuntu lwana uyangena kuzanu CV and so forth angiqali into esidinga inhlonipho ikusasa ebandla leli yena umngameli wangikhona lo umama upresident umjuru angayekela yena ukutshengisela ubukhokheli bakhe bube zidandalazi laphana okulaphakathi la
umnumzana Maxim Kandla ngowebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party.
Abenhlanganiso yebona ngabesifazana Institute for Young Women Development imanyene lezinye inhlanganiso sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ukuphatheka kwabesifazana abasebatsha kwezombusazwe kanye lokuthatha izikhundla zaphezulu phansi kwesihloko esithi "Her Right of Way, Give Way". Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumkhankaso uza ngemva komhlangano wabehlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane abasesebatsha ongenwe iziphathamandla ezivele ezigabeni zonke ezilithumbi zelizwe. Emazwini akhe ngesikhathi ekhulumisana lentathelo ezindaba emhlanganweni owenzelwe Media Center, umqondisi we-IYWD unkosazana Glenis Changachirere uthi kungemva kwalo mhlangano lapho kwaphuma khona lumbono wokukhuthaza abesifazane ukuba baphatheke labo kwezombusazwe. Omunye wabaze emhlanganweni lo ongumqondisi we-Women Development Association in Zimbabwe eGwanda ngunkosikazi Juliet Nkiwane. Yena ke uthi abesifazane asebekhulile njengaye balendima enkulu okumele bayidlale ukuthuthukisa asesebatsha ukuze baqunge isibindi sokuphatheka labo kwezombusazwe.
So imhlangano yejijayele ukuba labo mama abakhulileyo abazancedisa laba abantwana abancinyane badlale labantwana abantwana bethola izifundo ezibakhulisayo kwezombusazwe ingathi kwi-development yonke nje ekhona kungaba kuyini kungaba ngamabhajethi enziwayo amankazana baba mama abatsha bayasalela emuva ngenxa yokuthi imisebenzi yangekhaya iyababandezela lesizwe lazo asibancedisi ukuthi baphakamise so kuthatha omunye umama ukuthi aphakamise omunye umama.
Lanxala umkhankaso uqondanele ukuthuthukiswa kwabesifazane abe-IYWD bathi bakubona kumgqoka ukusebenzisana labenhlanganiso ezisebenzisana labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Mission to Live Trust esebenzelana le-Godlwayo Community Development Trust, uMnumzana Nkululeko Chuma, laye uthi kumgqoka ukuba basekelwe kwezokuphatheka kwezombusazwe abesifazane asesebatsha.
Esibonile omama beziphatha besiba ngabaqeqetshi bezinhlanganiso. So sibona ndathi leli lithuba lokuthi omama baphiwe amathuba ngoba nanku omama bayaziphakamisa bayazithuthukisa ngokwemfundo, bayazithuthukisa ngokwamalungelo. Sibona ndaba ngabantu okumele bahlonitshwe.
Kuningi abafisa ukuba ngabe kuyalandelwa kutsho umqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust emela ontanga emangweni weGwanda eMathebeleland South, unkosazana Sichasisile Ndlovu.
Sifuna ama-political parties bakuzwisise kakhulu ukuthi omama abatsha labo balayo imbono engathatha ilizwe elisephambili.
Okumqoka uMandlovethi yikufunda okuhle okuthe kwenziwa yilabo asebengene kulezi zikhundla zaphezulu, okubi kungaze kwalandelwa.
Khangela okwenziwa nguPriscilla Misiyairambi belwela amalungelo abantu abangabafazi eParliament sihlala sikubona ende kutshengisa ukuthi omama nxa bengazinikela akula kwesaba okungaba khona.
Unkosazana Jacqueline Nkomo isiphathamandla se-Community Tolerance, Reconciliation and Development, COTRAD, eMashingo, uthi uyawujabulela laye lo mkhankaso.
Nxa ukulo mama omutsha oparticipate mu-parliament kumbe ungaphi any decision making, anti kuyasinceda ukuthi uyasizwisisa lokho akwanisa ukuthi asimele, abekwazi izimfuno zethu, abekwazi esikufunayo, abekwazi ukusihluphayo. But nxa ukuthi kuparticipate obaba kumbe kuparticipate omama nje asebekhulile, abasoze bakwanisa ukuthi bakuzwisise thina esikufunayo. So ngathi kungivuqe kakhulu khonokuyana.
Lo mkhankaso wokukhuthaza ukuphatheka kwabesifazane asesebatsha kwezombusazwe wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Young Women Participation is not a privilege but a right. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Isizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngumqatshi waso saqamuka izandla zonke ngo-2013 umnumzana Gift Ncube uthi sehlulekile ukuthola inhlawulo ngisho lasemthethwandaba. Ngakho uthi sekubona kungcono ukuthi abuyele ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Gift Ncube uthi akusela ngenye indlela ngaphandle kokwamukela ukuthi kasukathole usizo loba inhlawulo ngemva kokuba umthethwandaba ulahle udaba lwakhe lokudutshulwa ngwayemsebenzela nyakenye. Kade lokhe lusana lokuthi athole inhlawulo, kodwa uthi abamncedisayo ugoqela amagqwetha bathi kunzima ngoba walahlekelwa ludaba emthethwandaba. Uthi uphila nzima ngoba abantu laba wasafuni ukumnceda.
Ngincedwa njengabantu, bengincedwa ngabantu nje abama-churches laba amakhampani abo abanye abazimele bodwa balothando, but abasakwenzi lokho abantu sebahamba. Since December last year 2016 besima abantu yazi ngiphila nzima. Kathesi bengisenda ukuxotshwa kwenye indawo lapho engibengese ngikweleta khona imali nganga 6,000 ngingakwanisa ukuyibhadala irenti yakhona. And then but bathe ngithola omunye wangizwela usizo wase ngibhadalele one room.
Ngokunjalo uthi sebona ungcono ukuthi aphindele ekhaya lapho angathola khona uzwelo eselizweni lakhe, ngoba kumgcike ukuthi akulalutho azaluthola eseBotswana.
Mina sengicabanga ukuthi mina sokungcono ukuthi ngicela beZimbabwe embassy yakithi bayangenzela incwadi zokuthi ngibuyele ekhaya, ngoba kushuta kwalampilo engayibona engcono lapho eBotswana. Bengicabanga ukuthi uma ngingabuyela ekhaya ngiyecela uncedo ekhaya, maybe ngihambe kuma-radio la kuma-ZBC njengama-TV. I think ukuthi home is good always. And mbona ngani njengabantu bakithi bengangceda bengalazi inhliziyo zokuthi i-foreigner yewe wangena ngala maphepha akuthe kwathi.
Kodwa noma efisa ukubuyela ekhaya uthi kuzaba nzima kuye ngoba isehlakalo sika-2013 samtshiya ngelazandla zombili, okutsho ukuba senelisi ukusebenza. Uthi futhi kanandawo yokufikela ekhaya ekhala ngokuthengelwa izandla zokubazwa ukuze ayenelise ukuzenzela eminye imisebenzi yokusiphilisa.
Ndibengifuna izandla ukuthi at least uma ngibuyela ekhaya la noma siyadinga indawo yokuhlala njengomuntu ongelabazali, maybe iZimbabwe ngangincedisa ngezinye indlela njalo ngithole umsebenzi ngimangela ama-artificial, ngingazamazama lokho okuncane.
Uncube wehlelwa yifu ngemva kokuba esebenze ukugebha emasimini yomunye undoda wayisizalwane seBotswana emlakeni oseduze ledolobho leFrancistown. Wathi esiyathonisa iholo lakhe undoda wayemqhatshile warhwatsha umbhobho wamdubula. Wathi efika esibhedlela kwathiwa sekufanele aqunywe ingalo zombili. Umthethwandaba waphezulu weFrancistown uthole umadubula uncube engelacala uMahluli esithi wayezama ukuzivikela ekuthoniseni kweleli cala. Umgcike uthi uMahluli ukhethe ukwamukela lokukholwa icele lesizalwane seBotswana kulokuthi akholwe umadutshulwa wayelakho ukulahlekelwa yimpilo kulesi sehlakalo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwene Botswana.
Ele South Africa lithi ingamanga imbiko ethi selivumele izizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha aphela ngompalakazi ukuthi zilakho ukuphiwa amaphepha okuhlala kulelo lizwe kokuphela ama-permanent residence permits. Umpadintambo obona ngendaba zasekhaya kuleli lizwe umnumzana Malusi Gigaba uthi uZulu kamelanga ilandele limbiko ngoba ingavelanga kuhulumende wakhe. Izizalwane zeZimbabwe ezaphiwa amaphepha aphela ngompalakazi phansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits zilakho ukuphindiselwa ekhaya nxa amaphepha azo engaphela ekupheleni komnyaka.
Kulife Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzene bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa ezindlini.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ukukhethwa kukamnumzana Luke Malaba ukuthi abe ngumkhokheli wabehluli uChief Justice sekuchiye amaxuku akubandla lezanu PF athi LG40 lele team la Coste esebambe phansi. Amaxuku la abikwa ayesekela unkosikazi Rita Makarawu lomnumzana Paddington Garwe abangaphumelelanga. Ukudonselana amandla kwamaxuku la sekuchiye abaningi bele mibuzo kuqela yona ethi yona kanti vele uMongameli Mgabe usekela liphi iqhuku njengoba engakhethanga umahluli obengasekela ihlangothi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu onguye osungula lingqoqo.
Ngiyavuma ukuthi ngumuntu okade equalifya ukubana akhethwe. Njalo nxa sesikhangele ukuthi kube ngu-Deputy Chief Justice, besibona kufanele ukubana akhethwe. Kodwa phela i-Constitution kayenqabele u-President ukuthi akhethwe yena kuphela. Ukukhethwa lokhana akuyi ngokuthi nguwe ofaneleyo, kodwa kulama-interview, kule process okumele ilandele. So ukukhethwa kwakhe ngabe sikukhangele under normal circumstances akusonto emangalisayo. Njalo we don't expect anything remarkable to happen in terms of ukuthi uzakwenzani ngoba phela antu bevele la ekhona in this current bench. Kodwa siyazi ukuthi umuntu nxa esekhethiwe ulale ithuba lokuthi la ayenze i-jurisprudence kumbe enze imibhalo yakhe lemicabango mayelana lomthetho lendlela okwenziwa ngayo izinto, enze ama-reforms la angawenza. Sizamjaja nxa eseqedile. It's too early kathesi to judge ukuthi uzaphatha kanjani. However, we are happy because i-appointment le was also very politicized. Ezompolitics bezidlala kakhulu, njalo bekutshengisela ekuqaliseni ingazane yena uzakweqiwa. Akula muntu obekhuluma ngaye ngenxa yokuthi kaveli eMpumalanga.
Amnumzana Macaphulana, uthini wena nxa ubona sokwenziwe ngumgabi ukuthi ungani uyenze into ekhanya ithathelwa ngabaningi?
Okwenzakala nje obethu umnumzana uPhulu kuqhakathekile khona ukuthi njengomuntu ozwisisa umthetho ukuthi ibhentshi leli ubaba Mali abasehleli kulo akula simanga ngokuthi ahlale kulo, kodwa isima okumangaliswa khona kuba sekuthini umuntu ovela ebantwini ababandluliweyo ezweni leZimbabwe, yikho kwenza abantu abaningi bangathi bayethukile bayokuthakazelela. Kodwa okuqhakathekileyo I think kuzaba sekuthini yona ifilosofi yomthetho eyakho ubaba Malaba izabonakala ezenzweni, hayi emazwini lokho ukuthi nje kuthiwe usengenile. Okunye babugando kwenzakeleyo ukuthi umbango wesihlalo sikaMgabe okhona phakathi kwamaqembu ezanupf ngaphakathi ube khona kakhulu eduzane kokhetho lolo lube khona lokuthi kudingeke ozahlala ebhentshini ubaba Malaba ahleli kulo. Ngakho ukwenzakala kwakhona kungenela politics eningi ezinye ezingcolileyo ezokulwa kwabantu abakwenzayo phakathi. Yena-ke ubaba uMalaba ule opportunity kumbi i-chance yokuthi abonise umehluko lokuthi eqinise ukukhululeka kwe-judiciary, ukwehlukana kwayo lama-political parties, lokuthi mhlawumbe engakhokhela ukusetshenziswa komthetho okukhululayo hhayi okubopha abantu okufidizela abantu phansi elizweni. So kuloku khangelele sikwenzayo ukuthi sibone ukuthi isandla sakhe sizoba njani ekuphatheni umthetho elizweni.
Amnumzana Phulu, ezomthetho esikhathini esiningi sizwa kuthiwa ziyaba sezihlanganiswa lezepolitics. Ubona ngani umnumzana Malaba uzaletha yini umehluko?
Uyabona ke nxa sikhangele umsebenzi wakhe sikhangele ukuthi yona i-court uzayimaneja kanjani, i-administration ye-court uzayiphatha njani. Sikhangele amacala nje wonke amaningi, maningi amacala phela, kasiwa umbangazwe kuphela, awumbangazwe aba malutshwane lawo sebesikhangele ukuthi sibone ukuthi uzawaphatha njani. Bese kubuya ezombangazwe ezombangazwe siyakwazi ukuthi ama cases la they tend to be a bit political. Ungakhangela kule case yabo eka Jealous Mawarire laphana bezama ukuthi baphoqelele umnumzane umongameli umgabe ukuthi enze ama elections. Nazela ukuthi uMalaba wapha i decision engafanani le yabanye. Watshiyana labanye wathi yena akasoze ayengwe ngumnumzana uMawarire and gave a very good decision. Kodwa phela laphana I suppose ikutshengisela ukuthi lesibindi kodwa le space i-political space to make that decision wayelayo ngoba wasuke wayengu-chief justice ben khathesi is going to be under more pressure and more scrutiny ngoba nguye ongu-chief justice njalo i-tenure yakhe ayisoze ibe nde kakhulu. Maybe that's the other reason why it was easy to appoint him. Because he is close to retirement age. I don't know how many years. Ube khanya nikakho ku politics zabo lezizindengo does not feature prominently.
Mnumzana Macaphulana, ukukhethwa kuka Mnumzana Malaba kungakutshengisani kwezokudonselana amandla kubandla lezano PF.
Ye kuyisibonakaliso somumo wezinto lokuthi izinto siyangapi umbangazwe lombanga isihlalo lo phakathi kwezano PF ukuthi udonsela ngapi. Ngokunjalo yena kuba uMalaba ungene kulesi sikhundla ngesikhathi ongathi ngesilungu they are interesting times. Hot seat leyana hleli kuyo because ulamandla laya lawo khona phana okufuqa izinto ezifuqela ekunxeleni ezifuqela ekudleni. Ngakho yona le iminyaka emlutshana ubaba uPhula akhuluma ngayo iminyaka engalula. Kuzamele kwenziwe ama decisions amaningi aza kudala umehluko eZimbabwe ukuthi iba ngcono kumbe iyayidilika isiya ngaphansi. Kodwa ngibona ingane okukhulu okuqakathekile ikhona ukuthi uba uMalaba njengomuntu obebhekeke iunderdog engane ethiwa ovalelwe ngaphandle ukunqoba kwakhe kokhane cine etholile ithuba lokuthi la yahlale laphana kuqakathekile ebantwini bonke baseZimbabwe abaqakathekisa i-social justice le equal opportunities abantu kungakhangelwa ngumhlobo kungakhangelwa ngohlangothi abavela kulo. Ngakho ngibona ingane layo uba uMalaba enhliziyweni yakhe ezinhliziyo uyakwazi ukuthi kumele amele umthetho, amele iqiniso, amele inkululeko yabantu, hayi ibandla elithile, hayi umuntu othile obusayo kumbe ongakusiyo. Ngibona ingani yilizopha eliphambuka baba uMalaba labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi.
Lo ke ngumnumzana Dini Zulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa endawonye lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu.
Osakhulayo oyimbongi njalo engumlobi umnumzana Njabulo Moyo namhla uqhube umhlangano wokupha uZulu amaqhinga okwenza imali. Asizweni exoxa lo Mike Wobe we Studio 7.
Yingikhuluma ngalokho okuzingenza umuntu lowa ngobani ukuthi ayenelise usukuma azenzeli engameleli abanye abantu ukuze bambonise ukuthi ungasukuma lawo wenze uhlelo, wenze impilo, wenze umahluko emphakathini. Siyananzelela abantu abaningi bamelele ukutshelwa, bamelele ukufuqwa, kodwa abaningi asebephumelele empilweni abantu abadinga ukuthi bona baziqalile. Yikho sikubiza sithi ngama-self-starters.
Lolu hlelo ubufundisa abantu esingathi ngesiNgisi ama practical skills na noma ubabakhuthaza kuphela ukuthi bathole amandla okuziphakamisa
hlangene indlela zona lezi zombili singathi ngama practical skills lokuncedisa umuntu ukuthi ananzelele ukuthi kuyini angakwenza ukuze abe logqozi lokuthi aziyenzile.
Ukhasi lakho ele Facebook ngibona abantu abaningi bekhalakhala bethi Njabulo Njabulo uza nini kwele South Africa. Awungitsheleke mnumzana kuyini okumele kwenzeke ukuze hayi ubayenzele luhlelo kwele South Africa.
Kudingakalani nje ukuthi benelise ukungimema ekumemeni umuntu kumele bakhangelele ukuthi ba indleko ezokuhambisa indleko zokufinyelela ebantwini oqwe. So ngikhangelele ukuthi labanye sengiqalisile ukukhulumisana labo kuba nasihlele ikakhulu eSouth Africa ukuze lami ngifinyelele kule ndawo.
Nxa sesikhuluma lokuba yi-self starter umuntu omdala usaselasi ithuba na lokuba yi-self starter.
Ngingasikhuluma ngokuba ngama-self starters akulani lesibanga okiso ngoba bakhona abadala, bakhona abancane abasiza abahlalele izandla.
Kule flyer yalolu hlelo ngibone kubhalwe ukuthi abantu kumele bagqoke izigqoko ezikhanyayo. Kubalulekile okungakanani ukuthi lapho umuntu efisa ukudinga umsebenzi agqoke izigqoko ezikhanyayo?
Ngoba nasiyakhuthaza ukubana sithi thina masikhuluma sigqoqozela sithi dress the way you want to be addressed. Ngokuthi nxa ungagqoka njengothothi lo kubonayo la uzawukhuluma lawo ekhanyele ebona utothi.
unjabulo moyo ngomlobi njalo uyimbongi uyimotivational speaker njalo kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli inkomo
lo Chris Gande silichiya ku studio 7 live talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.